Balaleli baka Studio 7, iZanu PF isivuke inyamazana evele iyo yona, isivele siyazi iyo yona. Ngikhuluma kunje insiza South kuwadi 4, bahlasele umama okuthiwa uNagodi izolo ntambama, babuye bahlanisela lo councilor wethu ubaba Augustine Gumede, ikhandideti ka councilor wethu. Bebethesa icala lokuba umama uNagodi kungani evumela abantu be-CCC besenza umhlangano emzini wakhe. Umama uNagodi ugcine ebaleka, wagcina esiyadojwa ngabanye abafowethu abamsizileyo, bamgcina endaweni esefu bendaweni ephephileyo. Lapha khona umama uNagodi ungumuntu owethukileyo ngokuhlukuluzwa ngabantu bezanu laba. Abantu bezanu laba abenza isigameko esibi kangako bakhokhelwa ngabantwana bakababa uEndulanga ababalisela uMoses Langa ongumkhokheli wabontanga lapha eMadibeni South. Ngokufanayo uMoses Langa ukhokhele ontanga namhlanje khathesi njengoba ngikhuluma kunje ukuba bayehlasela ematubhu kuwadi 2 ezitolo, duze kwezitolo ze-2D2, sebehlasele balimaza abantu bethu abambalwa, balimaza lempahla ebalisela imota kababa u-Honorable Union owakobulawayo, bathaye balimaza umama uNonhlanhla Mlotshwa ongu-Deputy National Secretary for Rural Mobilization. Bakithi kunzima kakhulu indlela iZanu PF efuna ukhetho lolu lwe-by-election oluzayo mhlaka 22 ukuba luhambe ngayo. Lathi njenge-CCC sibhizi sizama ukukhuza abantu bethu ngoba abantu sebesithi sokwanele, sebetshayiwe, sebehlukuluze okwanele, sebefuna ukuthi bathathe indaba leyi bayifake ezandleni zayo. Bakithi sikhuza abakhokheli bezanu PF ukuba sicela bakhulumisane nabalandeli babo ukuba abakhuze bayekele into yabo yokuthi batshaye abantu bethu, balimaze impahla zabantu, impahla yabantu bethu, ngoba lathi singayekela abethu sithiswa leli lizwe lingeza ngelibuseki. Abantu abakhanya bephehla umsindo ikakhulu ayisibo bantu abasuka ensiza kuwadi 4 kumbe ematopo kuwadi 2, ngabantu abaphuma ngaphandle kwendawo lezi. Abanye babo labo bakhuluma ulimi lwesishona okusetshenziswa sobantu beduzane. Kunzima okokuthi kuzwakale le mbhobho, kulo mbhobho osuke uyadutshulwa ukhala kuzama ukuthi kwethiselwe abantu. Asonto encane le sikhuluma ngayo, iZanu PF isidikile impi ku-CCC, bafuna ukubulala amalunga wonke e-CCC lapha ema
manje amapolisa liwazisile na?
Amapolisa sesiwazisile msakazi. Izolo kuvele kwathi umama uNagodi ehlaselwa, amalunga ethu abalisela obebe labo malandu labanye bafonela amapolisa eFilabusa. Namhlanje kuseni bavuke abalandeli bethu ababalisela owangilacala Ndlovu labanye baye eFilabusa behamba lo Augustine Gumede ikhandidenti likakhansela lo mama uNagodi besiyafaka ireport. Kodwa amapolisa akukabi le nto ayenzileyo, ngoba laba bantu engikhuluma ngabo ukuthi bahlasela abantu bethu ngabantu abazakalayo, njalo bafike babaqamba amabizo abo bathi uzibani nozibani yibo abasihlaselayo. Khathesi ngikhuluma kunje ematopo nakho amapolisa siyawazisa, kodwa kukhanya amapolisa angani akula nto enkulu abangayenza mba bangasisiza ngayo, izandla zabo zibotshiwe, okuyinto edanisa kakhulu kuba abantu balinyazwa babulawe ngamalungelo PF amapolisa engenzi lutho. Into embi msakazi, into engiyesabelayo ukuthi abantu bazacina sebethatha into, bathathe umthetho bawufake ezandleni zabo, ngoba amapolisa sehluleka ukuthi enze umsebenzi wawo ngenxa yokwesaba iZanu PF. Lapho kuhlala khona amalunga eZanu PF, lapho kuhlala khona abakhokheli bezanu PF, amalunga e-CCC bakwazi, njalo laba malunga engikhuluma ngawo eZanu PF abalandlela abangazivikela ngayo nxa amalunga e-CCC angacabanga ukuphindisela. Yikho sisithi mayuyu umthetho mawuthathe indawo yawo, ngoba kungavumeleka, kungavunyelwa umumo lokhona ilizwe leli lizavuseka nzima, abantu bazaphila nzima, bonke abe-CCC labezanu PF ngokufanayo, ngoba owezanu PF uphuma igazi, lowe-CCC laye uphuma igazi, ngakho owenziwe ngensimbi.